i-charter ye-United Nations iyenza ukuthi amazwe engahlukumezi amanye amazwe ngokuletha ama-sanctions. Imithetho ye-United Nations ayivumeli ukuthi elinye ilizwe liphe elinye ilizwe ama-sanctions. Yikho-ke uhulumende waseZimbabwe ulelungelo lokusola la ama-sanctions ngoba angaphandle kwama-provisions awe-United Nations eliyiyo ekhangele ezombusazwe womhlaba wonke jikelele.
Sesikhangela zona iziqondiso zeMelika, uluhlu loluyane lokuthi belandele lokhu lalokhu lalokhu.
Okunengi kwalandela ungakhangela kuma-elections, indaba ezifanana lokuthi ballot elalifunwa ngamabandla aphikisayo, ungakhangela le ndaba yokuthi imidiya ibe lokukhululeka, khona lokhu siyakubona kwenziwa. Akuzange kube lobudlwangudlwangu obabubangelwayo nguhulumende obusayo. Yikho-ke okunengi sesikwenzile, kodwa sesibona thina njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi ukuqhubeka silokhu sincwetshwa kanje yindlela yokukhomba ukuthi uhulumende weMelika ulabanye abone ngazani yibo okufuze bebe bethethe. Yikho-ke uzahlukumeza uhulumende okhona ukuthi eqhubeke ukuthi beqhubeke begcwalise izifiso zamabandla aphikisayo. Akusikho ukuthi izinto azikantshintshi ngoba singathi konke akukantshintshi siyabe siqamba amanga, ngoba i-new dispensation ibuye lokuntshintsha okuthile kwezombusazwe eZimbabwe.
Kodwa abanye bathi abantu lokho bebulawa, abanye bebotshwa mahlayana, kunjalo abanye amalungelo abo esephulwa.
Kufuze sizibuze thina ukuthi lapho kukhuphuke khona ama-cases la esithi thina ngokuwephulwa kwamalungelo abantu kunini, kulapho esabona khona kusiba lobudlwangudlwangu buka-1 August, lapho esabona khona ezinye iingatsha eziphikisayo ezibambane lama-NGOs zimanyana ukuthi kube lobudlwangudlwangu buka-24 January. Yikho-ke lokhu uhulumende indlela aphendula ngakho kuyenziwa nguhulumende wonke nje emhlabeni jikelele, ukuthi abantu bengayenzi ubudlwangudlwangu. Uhulumende esikhathini esiningi uyasebenzisa izikhali, ayisonto entsha eZimbabwe, sokwenzakala emazweni amaningi. Njalo bona laba abesenza ubudlwangudlwangu bakwenza becabanga ukuthi kwakungasoze kwenziwe lutho, kodwa uhulumende wabona kulungile ukuthi encindezele umona ongaba khona. Yikho-ke asonto entsha, kuyenzakala zonke indawo, kodwa izigilamkhuba labanye abangafuna ukuhluza izinto kakhulu bayagijima ukuthi amalungelo abantu ayephulwa.